Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 8 Mabasa 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe Gold kumbe ZiG kubikwa sekuphazamise ukuthengiselana elizweni. Abantu abayizigidi ezidlula kancane amathumi amathathu, i-32 million, bakhengelela ukuba bazavukela ukubola kwelanga namuhla kwele Melika. Lanxa iZimbabwe yenze imizamo ebukekayo ekuphunguleni inani labantu abatholakala belomkhuhlane wofuba owe-tuberculosis ukusukusela ngomnyaka ka-2015 kusiya ku-2019, ukuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 kwabisela muva lomsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe Gold kumbe ZiG kubikwa sekuphazamise ukuthengiselana elizweni. Amabhanga azise ngempelaviki ukuthi asemise ukusetshenziswa kwemali yama-RTGS besalungisisa imitshina yabo ukuze baqale ukusebenzisa iZiG, kodwa amanye aseqalile ukuyisebenzisa agoqela iCocash. Abezitolo, imikambo labathwala uZulu kubikwa sebesala ukwamukela ama-RTGS besamukela idola leMelika kuphela. Lokhu kuqhubekela phambili kungelani lokuthi ibhanga elikhulu Reserve Bank of Zimbabwe lazisa ukuthi imali le ezaqhubekela phambili isebenza inyanga ize iphele. Asenelisanga ukuxhumana lomgcini sihlalo wekomiti yephalamende ebona ngezemali, uMnumzana Clemens Chidua, njengoba ebengakaphendula imbizo ayithunyelweyo, kodwa watshela iStudio 7 ngolwesihlanu ukuba kuzathatha isikhathi ukuthi abantu bamukele imali.
Community building ayithi kinezwarini, and mkoziwa kana abantu bakambotsha mavoko avo kushure.
Abantu abasoze baqale ukwethemba imali ngelanga elilodwa, ngoba abaningi bange balahlekelwa zimali zabo, ngakho kuzathatha isikhathi ukuthi baqale ukwethemba imali entsha le. Kodwa into engibona sengathi izakwenza abantu babe nethemba yikuthi amabhanga avumele abantu ukuthi benelise ukuthola imali yabo emabhanga kungela kuvinjwa. Enye into eqakathekileyo ukuthi imali entsha eZiG le isebenza kuzo zonke indawo, ithenga amafunda emota, yenelise ukubhadala imali zesikolo lokunye ukuze yamukelwe kuhle nguZulu.
Umnumzana Clemens Chidua ngumgcini sihlalo wekomiti yephalamende ebona ngezemali. Siphinde saxoxa njalo lengcwethi yezenotho njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, uMnumzana Efidlela Ncube. Saqala ngokumbuza ukuthi kungani abanye sebesala ukwamukela imali yeZimbabwe.
Ziningi kakhulu into ezihlupha abantu ngale mali. Okokuqala nje ukuthi kumele sikhumbule ukuthi kawuqali ukuthi kube le mali elethwayo entsha. Kusuka nje ngo-2000 sokube le mali eziningi kakhulu eseZimbabwe kumbele ngesithupha. Kubuye kuthiwe i-bearer check, kuthiwe i-bond, kuthiwe ilokhu, konke kuphelelwe ngamandla kugcine kungasathengi. Kanti-ke njalo alabo abale mali emabhenki balahlekelwe yilezo mali. Imali yakhona igcine ingatholakali emabhenki, igcine ingathengi, igcine njalo ingakwazi ukuthi uphumela elizweni uyeyitshintsha ngaphandle njengalokho esasikwenza ngedola leZimbabwe kudala. Zonke lezo zinto ziyahlupha ebantwini, zenza bangabi lesiqiniseko sokuthi kambe le mali izabasiza yini okwedlula lezi ekade zikhona. Impendulo lezo kazitholakalanga. Abakwazi ukuthi itshintshwa ngokungakanani lokho kuthiwa irate, ukuthi ime kanjani khona ebhenki, ime kanjani e-reserve bank, ime kanjani emkambo omnyama nje obukhona, kumbe lokuthi umkambo omnyama uzaphela vele ngenxa yale mali njengalokho uhulumende echa chaza kulento eziningi abantu ezibahluphayo ezibenza bangabi lesiqiniseko ngale mali kusiya phambili.
Ngombono wenu yikuyini obekumele kwenziwe yi-RBZ ukuze kwenqatshelwe udubo lolo?
Ibhange elikhulu bekufanele ukuthi lichaze kabanzi ukuthi umehluko wale mali lale enye imali edlulileyo uyuphi, ukuze abantu babe lesiqiniseko. Kusadinge kanjalo ukuthi kuchazwe kabanzi khona lokho ukuthi kanti yona izasebenza njani. Okwehlula liyane enye imali edlulileyo, okwehlule kasithupha lokho kuthintwa izimali osekulungiswe ngalesi sikhathi yikuphi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi kuvezwe kucace khona lokho ukuze abantu babe lesiqiniseko ngemali le esingenile, ngoba ngaphandle kwalokho bazabe belokho besolela becabangela ukuthi kambe lokhu kuzasebenza ngalindlela, lokhu kuzasebenza yini, lokhu asoze kusebenze yini. Ezimalini kakufunakali ukuthi abantu basilele olwazini, kumele babe lolwazi oluqinisekileyo, oluqinileyo, olupheleleyo lonke abaludingayo ukuze bayithembe imali.
Kuyiwa phambili libona sengathi imali le izakwamukelwa na ngabantu eZimbabwe?
Singakhohlwa njengoba ngike ngatsho ukuthi abantu lokho abaqala ukukuzwa, baqala ukukubona ukuthi kulethwe imali, bathenjiswa ukuthi le izathenga kangcono okwedlula liyana, izalondoloza inzuzo okwedlula liyana. Kodwa konke kugcine kuphelile nje, kuphelele emoyeni, ihambe yahamba le notho yabantu, ilethe usize ebantwini. Ngakho-ke bangena kule mali amazigi la besesaba, betshaywa luvalo ukuthi inotho yabo isilahleka leyo kade belayo, kanti-ke izaletha usizi le mali okwedlula lolo kade lukhona. Ngakho-ke kulo msebenzi omkhulu odingakalayo ukuthi wenziwe nguhulumende le-Reserve Bank ukuze abantu bayithembele imali, kuzaba yinto enzima kakhulu ukuthi kufinyelele kuleso sibanga.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi yezenotho njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kulontombazana oleminyaka elithumi lathoba mnemunye 19 obhubhele engozini yokudilikelwa ngumduli lapho okuhlangana khona umgwaqo uChinese Street loBank Street eHarare ngomgqibelo. Kulimale abantu abayisithupha kulingozi. Uyise kankosazana Yolanda Wotsi utshele umlumsakazo ukuba njengemuli sebeqalile amalungiselelo okungcwaba umntanakhe. Ikhansili yeHarare yazise ngeviki edluleyo ukuthi izadiliza lo mduli ngoba usuyingozi, ungadilika loba yisiphi isikhathi. Imizamo yokuzwa umbono kameya weHarare umnumzana Jacob Mafume ibe liphutha njengoba obengabambeki ecingweni. Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe basahluzisisa ngalolu daba akakabi lolwazi olupheleleyo. Kwezi phathelanele Melika, abantu abayizigidi ezedlula kancane amathumi amathathu 32 million bakhangelele ukuba bazabukela ukubola kwelanga namuhla kwele Melika. Ilanga lizasithwa ngumthunzi wenyanga endaweni ezibalisa iTexas, Cleveland, Buffalo lezinye. Isehlakalo lesi sesibonwe ngabanye abantu kwele Mexico abasele bebambe owangaphansi. Isithunzi senyanga sizaphose sivale ilanga eWashington DC, New York lamanye amadolobho. Esinye njalo isehlakalo esifana lalesi sizakuba khona ngomnyaka ka-2044. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxele usikhwicamfundo Calvin Masilela ofundisa izifundo zegeography le-regional planning ekolitshini ye-Indiana University of Pennsylvania khona lapha eMelika.
Singathi thina ukugqilana kwezehlakalo is very an unusual occurrence. Ngendlela ukuthi khona sibona sithi thina i-total eclipse yenzakala when umthunzi, if you will, umthunzi wenyanga ungakubuzela ilanga jikelele. Angicho lokhu kakujwayelekanga ukuthi khona ilanga lizwele ilokhuza inyanga that way. ngoba generally esasukubone yilokho abathi partial solar eclipse, ilanga livala nje inyanga kancinyane lapha esikhona estate lapha. The last partial eclipse yayingo 2017, the next one will be about another 20 years ngo 2044. So laba bafuna kuyibona kubabe kufanele ukuthi kona babe seduzane le path yayo, umbo singathi ngumgwaqo wayo ozaqalisa wedlule kubo Mexico lapha estate usiya ngapi khona le elokuzeni eCanada. So labo abekhangele ababefuna ukuthi babone sibili kuhle kufanele babe semgwaqweni wayo yona ilokhuza iphathi yelokhuza eclipse. So somewhere let's say in between 185 kilometers from the path, you can actually see it and experience it. And like I say it ukuthi kona as a partial, as a full eclipse is abe iya last khonapho kubo 4 minutes a few seconds.
Singathi ke uqhatheka kanganani ukuthi abantu bagqoke amagogolosi lana.
Ngawusoze ukhangele i-eclipse uvele ungala protection, amehlo akho angalimala kakhulu sibili. And angathi vele alimale akuvela kakula muntu ongakuncedisa ngawo ukuthi uphilise. So kuqakathekile kakhulu ukuthi udinge ama special amagogorosi nalawo akuthi khona akuvalele amehlo akho. Even using a camera you cannot do that ngoba kakula protection ukuthi khona ukhangele ngamehlo angazange avaleyo.
Siyabona ukuthi khonapho ke uyatsho ukuthi uthatha isikhatshana nje, kukhona isikhathi lapho wadonsa khona ngenxa 20 minutes kumbe into ezinjalo.
The longest one that has ever been experienced full eclipse, it only lasted about 7 minutes. That was back in 1955 konali. So le April 8th, it only last about 4 minutes and a few seconds. And again, I think the longest is about Mexico, which is almost close to 5 minutes. So it just depends utunga.
Lo ngusikhwica mfundo Calvin Masilela ofundisa izifundo zegeography le-regional planning ekolitshini ye-Indiana University of Pennsylvania khonapha kwele Melika, obekhuluma loGibbs Dube owe-Studio 7. Ake sizwe uGibbs Dube esethulela akubonayo khonapha eWashington DC. Ye Dube, siungenile kuhlelo, kwenzakalani ke khona ngapho lapho khona?
Ye lapha ke ngise Washington Mall ekulabantu abaningi okunye okumangalisayo bazekhangela khonokho ke ukuthi ke ilanga liyavalwa, kumbe ngithi umthunzi welanga uzavimba ke ukuthi thina sibone ilanga lamhlanje. Lapha ke Washington kuyabe kuyilokhu ke okuthiwa kugubuzele kancane, ngosoze ke kuvaleke kube yi-total eclipse njengalokhu okwakwenzakala eTexas, Cleveland, eBuffalo nezinye indawo. So abantu khanye bayakuthakazele kakhulu lokhu Daboka, njalo abaningi njengangolala amagogolosi lawa yokuyafoka emehlweni. So abantu bayakhuthaza ukuthi bangabe bayofake kakhulu kungabi kuyabiza khonokho isehlakalo. So isehlakalo esinje ngiyakhumbula sake sasilonda khona ngabe-ke South Carolina, lapho engihamba khona safika-ke ngatshela abantu emhlabeni wonke ukuthi vele kwakusenzakalayo. So kwenzakalayo ukuthi-ke nxa inyanga sidlula nje khonapho phakathi kwelanga lomhlaba iyavimba sekungakhanyi. Kodwa lapho eWashington hayi akusezokuvinjwa kakhulu. Ye kukhona okunye ongakubuza ke Teboka.
Ye bathini khonapho abantu baningi kanganani ababutheneyo, bathini nje abamelele ukuthi babone lokhu kusenzakala?
Ye abaningi kwakhona bacele emisebenzini yabo ukuthi bachayise lamhlanje, bachayise masinya. So abanye sikhuluma ke mbona abathathu abavela ke eNorth Carolina, kuzobuya labanye ke ababili bathi bavela ke endaweni ekhatshana kakhulu ukuthi labo bazebona isihlakalo lesi khonapha ke emall. Sinzakala khonokho ke bazithala lezindlu, abanye baziphekela nje khonokho kumnandi, abanye bayathenga njalo ama-ice cream lokunye okutsheneyo. Kodwa ke bathi ke isihlakalo lesi basithakazelela ngoba siyabuya kanye ngesikhathi eside sesilandelayo, siyabe sikhona ngo-2044. So abanye bathi vele baze bekhukhe sebefike nya ngesikhathi sokubuya khonokho, abanye njalo kodwa kula qiniso kuphela empilweni lapha umuntu lakuthi achone engakaboni esinye sinjani kodwa hayi khanya nje bajabulile jaboka sikhuluma nje bagcwele kugcwela amakhisilosi lapha ngathi vele ke ama ngiyazi itapuchiye lami ngike ngacupha khonapha-ke ukuthi ngibonabone labanye nje abazethengisa okuthiyeneyo kunjani khonokho-ke ukuthi abantu babukele kuhlobo njengamakhadi ukuthi babhoboze izikhala kwezikhangela khonapho usubona ye
hayi siyabonga kakhulu Gibbs Dube lo ube nguGibbs Dube sixoxa laye ekhonapha eWashington DC lapho akubuthane khona abantu bebona ilanga libola.
Iye siyabonga.
Umbiko owethulwe yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi olubona ngezempilakahle ole World Health Organization uthi lanxa iZimbabwe yenze imizamo ebukekayo ekuphunguleni inani labantu abatholakala belomkhuhlane wofuba owetuberculosis ukusukela ngomnyaka ka-2015 kusiya ku-2019 ukuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 kwabisela muva lomsebenzi. Kungalesi sizathu uhulumende osesungule uhlelo oluqinileyo lokumelana le-TB ole National TB Strategic Plan kubika uBathabile Masuku.
Abezempilakahle bathi uyelapheka umkhuhlane wofuba obangelwa ligcikwane elilakho ukuhlala emzimbeni womuntu okwesikhathi eside ungabonakali. Bathi ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo kuphanjaniswe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. UDokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, weluleka uZulu ngomkhuhlane wofuba.
I-TB, umkhuhlane wofuba, ubangelwa ligciwane elibizwa kuthiwa yi-Mycobacterium tuberculosis. Izibonakaliso zawo yikucikizeka komzimba, ukuginqa ebusuku okwedluleleyo, ukuba nenhliziyo emnyama, ukutshiselwa umuntu egodola. Umkhuhlane wofuba uyelapheka. Singezwa sesilalezi zibonakaliso zomkhuhlane wofuba, sisheshe siye emtholampilo. Nxa silawo, sisheshe silatshwe.
UDokotela Sibanda uthi abantu abalamasotsha omzimba angaqinanga okungabe kubangelwa ingculaza kumbe imvukuzane balamathuba amaningi okubanjwa umkhuhlane wofuba.
Ligciwane lofuba lingena ngokulihotsha lihlale emaphathini, kuthi ngenxa yokuthi amasotsha omzimba wakhe ayabe esaqinile ayaligcina ngokuhamba kwesikhathi. Nxa amasotsha omzimba ethe ehla ngenxa yendlala, ngenxa yeminye imikhuhlane engafana lengculaza, i-cancer, kungenza ukuthi umzimba ube lula bese liqalisa njalo ukumemetheka lidale ukugula emuntwini lowo eliyabe libuye.
Abezempilakahle bathi umkhuhlane lo uyelapheka uma umuntu engalandela iziqondiswa ezethulwa ngudokotela. Umongi unkosikazi Sithandekile Chuma uthi kuqakathekile ukuba abantu behlolwe umkhuhlane lo.
Siyananzelela njalo ukuthi abantu abalatshwa i-TB kumele bahlolwe igcikwane le-HIV ukuze bathole ama-ARVs ngesikhathi, ngoba nxa kuyikuthi lokhe HIV kungenzeka ukuthi amasosha omzimba awe umuntu lo okwelatshwa kwakhe i-TB kungasaphumeleli. Kuyindlela yokuthi umuntu elapheke kuphele ukuthi ahlolwe igcikwane le-HIV.
Umnumzana Daniel Mvundla, umongi osebenza ekhangele izigulane ezilomkhuhlane wofuba, ukhuthaza umdeni wezigulane ukuba usekele izigulane ukuze ukwelatshwa kuphumelele.
Siyananzelela ukubana uhlelo lokwelatshwa kwe-TB alulula, kungakho izigulane zomkhuhlane lo kufanele zivukele emtholampilo malanga wonke esiyabonakala enatha amaphilisi. Kudinga ukubana izihlobo zakhe lalowo ogulayo ziphathe ndawonye ukwenzela ukube esile okupheleleyo. Kuyingozi kakhulu ukuba isigulane se-TB seqise kunatha amaphilisi, ngoba lokhu kwenza umkhuhlane lo ukhuphuke ube yilokhu esikubiza sikuthi yi-multi-drug resistant tuberculosis. Kodwa lalowo uyelapheka nxa umuntu esethe wazimisela.
Abezempilakahle babika ukuba ngoZibandlela lonyaka abantu abane babulewe yimkhuhlane ehambelana le-TB, njalo ngoNhlolanja abalitshumi lasithupha labo babulawa lufuba. Ekupheleni kukaNhlolanja ubulawayo belabantu abangamakhulu ayisikhombisa lamatshumi amathathu lantathu abakade benathe amaphilisi okwelapha umkhuhlane lo. Abathatha amaphilisi ama-antiretrovirals bakhuthazwa ukuba behlole izikhwehlela njalo nje bethathe amaphilisi okuvikela umkhuhlane we-TB. Lokhu kwenzelwa ukuthi behlale bevikelekile lokuvikela labo abahlala labo ekutholeni leli gcikwane ngoba lingalutho ukumemetheka. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Oyekhokhela iqula elithi lalisiyadingisisa ngokwenzakala kunkosi yamaNdebele uLobhengula, uMnumzana Phathisa Nyathi uthi akusoqiniso ukuthi babesiyadinga lapho inkosi yabekwa khona, njalo abathunywanga ngumongameli Emmerson Mnangagwa njengalokho obekuthiwa ngabanye. Iqula leli elalizi leziphathamandla zikahulumende labanye abomndeni wakoKhumalo lethekelela induna uChief Mpezeni eZambia, lapho okubikwa inkosi uLobhengula yachaphela khona ngemva kwempi lamangisi ePhupho. Ukungxoxo losithandekile Mhlanga weStudio 7, uMnumzana Nyathi uthi uhlukula indlubu ekhasini ngalolu daba.
Akula muntu wabona ingcwaba. Let's be very clear ukuthi kati vele kwakusiya kwenziwani. Noma babesitshelile ukuthi lilaphana, we're not going to go there. Baxoxa lo muntu kubo-1985 engeyingxenye yalaba abaningi abaphendukayo. Babengeke baphenduke beyibona inkosi iphila bayijiye. Lokho kwakungeke kwenzeki. Akumele kwenziwe izaba. Izaba elizasebenza emaNdebeleni liphinde lisebenze lemakhiweni. Lelo zaba lasebenza, wabulawa ke yenalo magwegwefu yakhe. Kodwa ke ngomkhuba wawamaNdebele emnyango laphana kumele kube lomqamelo, umqamelo ngobulawayo sengathi ngumphelekezeli wenkosi uNgomba engowakomhlanga. Inkosi ehambileyo engasekho esikasabonani layo ngokwenyama lingazelanakana lini ukuthi kayixoxi labanye abantu. Konoko kuqakatheke kakhulu. Forensic eyokwenzani? Isintu sakithi siyalazi ingcwaba lomuntu nxa sebelidinga ukuthi lingaphi. Silolwazi lwakithi, yikho nxa uvele ubala iSunday News kadesi ngiloba ngeseries yama-articles athi Journey to Ancient African Site. Labe ngikhuluma ukuthi nanguya uminister owekuthiwa yinilezi ezemali, finance, sepupu uyangilanda uyangitshela ukuthi nanguyana uminister owefinance i-counterpart yakhe eZambia uthi hey Mandebele, kanti kalizwi silitshele ngokuthi inkosi yakini yathini. Ngoba amadonga ayesendleleni yakhe waquma bayazi leyo mphathi. Thina abanye sivele sathi siqala ukungena lezi zinto ze-east sakutshelwa ukuthi ubevele izizukulwane zakhe zihamba khonani. Sebesitshela ke labana sesikhonakali. Siyadingani, asidingi mathambo njengamanga amanga luhlaza asekhulunywa ngabanye abantu esibalaleleyo. Omunye azathi hayi babethunywe ngumnankakho. Inhlamba enganani. Umuntu futhi oza kuthi hey kanti wena usumezeleni lowo mthwakazi. Ubeke mina lapho, ubeke laphana. Hayi, uyakwazi esingikwenza. Umlomo awusoze wakhe lutho. Akasikutsheni futhi ke lakho. Sebesixoxela ke kodwa ke bathi hayi bazahambisa lize liyayibona le ntaba yakhona. Thina sasivele siyibonile ngo-2011 sasihambele okwe-UNESCO noDamasane lenduna uGampu. Lokho kwakhathesi ke sayayibona sesilabo abantu bakhona laphana. Sasihambe lomuntu oyedwa kwathiwa kasidrayive ayesithengisa leyo ntaba ethiwa yinsanjika. Ngizalikhuluma lelo gama ukuthi kade waba ngunsanjika kwenzenjani, ngoba kwakukhuluma ngokuma kwalawo matshe. Hayi sizakhuluma ngawo lawo matshe ngoba kwenzakala iziga ngamatshe lawo.
Lo ngumnumzana Phathisa Nyathi obexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga oweStudio 7. Lalelani lolu daba ngokugcweleyo kukhasi lethu lebulenjini elevoaindebele.com. Ukuchayisisa okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezintathu ezithi uCoster Chideme, Delson Chikopu loTendai Makoni uveza ukuba inani labantu abapha igazi eZimbabwe liqhubekela phambili lisehla. Lokhu bathi kwabangelwa ngomkhuhlane weCOVID-19 lezinye iindubo ezishiya abantu bengasaphi igazi. Ucwaningo lolu luveza ukuba inani labapha igazi lehla kakhulu ngomabasa ka-2020 uhulumende eze efake umthetho owawumisa ukuhamba kwabantu owe-lockdown ngenhloso yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loqoqa inhlelo zokupha igazi endaweni esezansi yeZimbabwe ephansi kwenhlanganiso ye-National Blood Service Zimbabwe, umnumzana Sifundo Ngwenya.
Eminyakeni edlule bekunendlela thizeni etshiyeneyo abantu bekukhuthalela ukunikeza igazi bezitshela kakhulu ngendlela yokuthi bebekhangelele nabo ukuthi baphathise ngendlela abangaphathisa ngayo. Kodwa ngokuya kweminyaka lezinsuku lembambeko thizeni lenguquko nje maybe engathi mina ukuguquka komkhathi lezimo lentsha abantu bendlela banamhlambe kabazwafani ngalezo zizathu bangcabe okunye okokuphathisana ngabakukhuthaleki kangako ngoba iningi labo uzwa umuntu nganginikezile ngithola mina.
Abanye bacabangela ukuthi inani leli liyehla ngenxa yokuthi abantu abafundiswa ngokuqakatheka okokupha igazi.
Usuku ngosuku alukho usuku oluphuma kile jona singangenanga emphakathini sikhankasela igazi. Silikhankasela ngezimpilomo, silikhankasela etshatshalazini, silikhankasela emsakazweni, silikhankasela ebulenjini. La kwezinye izindawo nje lapho esingathi shiningi khona sisebenzisa amaphetshana abelethwe imiyalezo ungena ubukhokheli bezigaba njalo zalokhu kangakanani-ke kuyukuthi abantu ngobuningi babo mangi ngiyachwayisisa kabaziniki thuba elokuthi bafinyelele bona ngokwabo ezindaweni zalapho. Ayisik ukuthi kabalalwayo ulwazi balale ngobuningi babo.
Umbiko wenu elihamba lawo ebantwini ngokuthini?
Umbiko esiwuphetheyo ngobika ukubana izandla zingane ziyagezana ngoba awusuke wazi ukuthi zechithekela kuphi, njalo ukupha kuyisipho nenhliziyo enhle sibusisiwe esiphayo kule samukelayo kathi siphinde sibalayele lokuthi okwempilakahle yabo ukuze behlezi belomba igazi ngendlela ebalulekileyo kumele benzeni kuziphatha kwabo ukudla abakudlayo kanti-ke kokokunye ukuze iy'nzuzo zakhona okunikeza igazi ngeziphi. Andibana kube njalo yiphi imikhuhlane eyabe ihlelele ihlolisiswa okumele bayigweme ukwenzela ukuthi bangaze beyehluleka ukunikeza leli gazi. Kanti-ke kokokunye phezu kwenzuzo zegazi kuvele kubalulekile ukuthi sinakekelane ngendlela yokuvikela isizwe sethu ekutheni singaze saphethulizwa zindingeko zinhlelo ezingazivikeleka ngokuthi igazi leli liphile. Ilizwi liyafika balamukela ngendlela ezifanayo ezijiyeneyo kangangokuba nje umfundisi kwathunyayelwa lokho esisazalwayo sesize simpunga namhlanje. Kodwa-ke ukuphenduka kwakhona abantu hhayi intamusikikhulu mhlokwana.
Umnumzana Sifundo Ngwenya uqoqa inhlelo zokupha igazi endaweni esezansi yeZimbabwe ephansi kwenhlanganiso ye-National Blood Service Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Lingaphostwa liyalandela uhlelo lwenu olwe-live talk lapho esikhangela khona usuku okwaqala khona ukusakaza iStudio 7 ngesikhathi sileminyaka engamathumi amabili lowodwa isiqale ukusakaza kanye lokubola kwelanga okwenzakala khona lapha eMelika. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ebeziqakathekile olivalelisayo mudabo kancube lisale.